anayo imali yokubhada amabhasi ukuthi babuyele ezikolo. Abafundisa ezikolo eziningi silabo lapha labo bazofika kuwona lo indawo esiyo ukuthi bazoletha izikhalazo zabo ukuthi mhlawumbe inhlanganiso kukhona engakuletha ukuthi bazwisisane. Konke balezifiso zokuthi babuyele baye emsebenzini. Namhlanje emini besihlezi sixoxa silabo, abanye bakhona bebefonelana labafundi ababafundisayo bebanika izixwayiso zokuthi kuyini abangakwenza ukuthi baqhubeke besiya phambili ngezifundo zabo. Ngingakunika umzekeliso wokuthi umbalisi ofundisa esigabeni ezinjengasekhezi eMatopo uthe suka esikolo lapha befundisa khona ngenyanga ephelileyo usuke kuyi-$6 ukusuka emsebenzini esiya koBulawayo. Nxa efuna ukuthi abuyele kade esemsebenzini esuka eMaphisa, which is under iMatopo district, esuka koBulawayo esiya eMaphisa, sokuyi-$20. Nxa usukusele ku-$6 usiya ku-$20, kube kanti iholo lombalisi alikakhweli. Lokhu kwenze ukuthi ababalisi abaningi bengenelisi ukubuyela ezindaweni zokusebenzela.
Lisemhlanganweni kathesi, kuyini elikucubungulayo?
Sisazama ukuthi sincedisane ukuthi kuyini esingakwenza kusukela namhlanje kusiyabamba lelo langa lomhla ka-14 kaJanuwari ukuthi amatisha aphansi kwenhlanganiso ye-RTUZ abeka phansi infini yokusebenza. Ezinye zenkulumo ezikhona ngezokuthi kuyini esingakwenza nxa sizaqalisa ukukhulumisa lo hulumente ukuthi okokuqala ibhonasi abayitholayo ngenyanga kaNovemba langoDisemba ngomnyaka ophelileyo ibuye isiphelele, ngoba uhulumende wabanika ibhonasi ngaphansi kwalokhu okuthiwa yi-net salary. Kona kumele bayithole ngaphansi kwalokhu okuthiwa yi-gross salary. Kuyaqala ngqo kuleli lizwe laseZimbabwe ukuthi abantu bethole ibhonasi ngalolo hlobo. Okwesibili, amatisha aphansi kwenhlanganiso TUZ akhuluma ngokuthi uhulumende ulethe i-curriculum entsha kodwa abalamabhuku. Uhulumende kalethanga amabhuku okuthi bencedise ukuze bafundise abantwana. Nxa waqalwa ukuthi zonke izihlobo zikahulumende zihole imali yamadola asemelika, kuzakwenza ukuthi impilo ibe ngcono. Labazali lapho abasebenza khona labo nxa bengahola leyo mali kuzakuba ngcono. Yikho esicoda ngakho namuhla.
Ngibone ngani uhulumende uzakwamukela ukuthi ababalisi ababuye esikolo ngoba bengelamali, njengoba nxa umuntu eqhatshiwe elomlando wokuthi aye emsebenzini?
Esikwaziyo ngendlela uhulumende weZimbabwe asebenza ngayo yikuthi uzaqala uhlelo lokwetisela ababalisi, njengalokhu esetisela amadokotela, njengalokhu esetisela omongi labomongikazi, ukuthi nxa bengabonakali emsebenzini uzaqala kubaxotha. Sesixhumanele lamadoda ethu ukuthi ahlale elindile ukuthi asize laba bantu abalwela amalungelo abasebenzi ukuthi bangahlukunyezwa nguhulumende. Esilalo kakhulu njalo ukuthi uhulumente ufuna ukuya kulokhu okuthiwa i-National Joint Negotiating Council. Kube kanti mawabala i-Section 65 ye-Constitution yeZimbabwe uveza lokhu kumele kuthiwa yi-collective bargaining. Nxa uhulumende weZimbabwe ngadala ukuthiwa yi-collective bargaining council, kuzakwenza ukuthi zonke inhlanganiso ezisebenzi lokhu okuthiwa yi-trade union ngesilungu zibe labantu ezizabagxumela ukuthi babe khona bakhulume bemele lezo zisebenzi. Kube kanti i-National Joint Negotiating Council ilabantu kuphela abangu-9 isiyagalolunye abavela enhlanganisweni yezintathu. Esikuqalelayo yikuthi ziningi inhlanganiso zabasebenzi ezinye zingayilali lokutitshwa. Zikhona ezisebenzela abantu abakhangele ukuphuma lokungena elizweni, i-immigration workers union ethwalela baba uNkosana Mthunzi layo isithe izaqhazana lathi, ngoba bananzelela ukuthi uqakathekise uhulumende enze njalo.